tisendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 30 kumabasa 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhuphukile laya kwaba ngamachumi amane 40.
Lolo linyathele eliqondileyo sibili lonalilo. Akukho okunye okungaphazamisa khona lapho. Lokho ngokuqondileyo ngempela. Akula ngenye indlela futhi lapho engenziwa ngayo. Ngakho ke lokho siyakubonga khona lokho ukuthi kube ngento yonaleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesayine umthetho onqabela ukuxotshwa kwabantu abehluleka ukubhadala irenti ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe phezu kwe-coronavirus.
Udubo luyazakala ke ukuthi hayi isivuno seZimbabwe esomumba sange sibe sihle. Ngaleso sizathu wonke umumbu esiwutholayo uvela ngaphandle kwamanye amazwe.
Ukusilela kwempuphu kuyaqhubeka elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile ngesilinganiso esikhulu laya kwaba ngamachumi amane 40. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abayisithupha abayizakhamizi zeHarare babanjwe umkhuhlane lo izolo, kwathi ababili bawubanjwe ngolwesibili kobulawayo. Lokhu kutsho ukuthi abantu abalomkhuhlane lo kobulawayo sebelitshumi lambili, kuthi eHarare sebelitshumi lasishiyagalolunye. Abantu abahloliweyo izolo bangamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lanhlanu 355. Elizweni lonke jikelele uhulumende uthi sokuhlolwe abazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,642. Asebefile balokhu bebane, kuthi asebesindile labo balokhu bebahlanu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 227,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezintathu 3.2 million. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control and Prevention ithi izwekazi le-Africa umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 35,371 njalo wabulala abangu 1,534. Asebesindile bangu 11,727. Umongameli Emmerson Mnangagwa sesayine umthetho ogcizelela isinqumo sakhe sokuthi akula muntu omele axotshwe endlini ngenxa yokwehluleka ukubhadala irenti ngalesi sikhathi abantu abaningi bengayi emsebenzini emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umnangagwa usayine umthetho lo izolo ntambama ngemva kokuvumelana kwedale labaphathi ntambo elekhabinethi phezu kwenyathelo lelingo lwesibili. Umthetho lo uthi abalotsha ezindlini zokuhlala kanye lasendaweni zamabhizimusi bavunyelwe ukuthi bengabhadali irenti kusukela khathesi kuze kususwe iziqondiso zokuvalwa kwelizwe sokwedlule i-coronavirus. Uthi njalo lanxa abanikazi bezindlu belelungelo lokuhlawulwa irenti yenyanga zonke nxa ilizwe selivuliwe, kulicala ukuthi babhadalise abantu irenti le isizele. Abalotshayo bayalithakazelela lelinyathelo, kodwa abanikazi bezindlu kabalijabuleli neze. Vati inhlawulo ye renti yiyo ebaphathisa ukondla imoli zabo. Sixoxelo walwa impi yenkululeko njalo eyisakhamuzi sakobulawayo umnumzana Maxim Kandla.
Kuqonde kakhulu lokho kwenziwe nguhulumende ukuthi abantu bengabhadali irent. Lolo linyathele eliqondileyo sibili lonalelo. Akukho okunye okungaphazamisa khona lapho. Lokho ngokuqondileyo ngempela. Akula ngenye indlela futhi lapha engenziwa ngayo. Ngakho ke lokho siyakubonga khona lokho ukuthi kube ngiyinto yonaleyo. Akuchiwe ukuthi khona kumbe onjani kumbe onjani. Abanikazi bezindlu xa uthi bengabhadali irent akulalutho abaluluzileyo lapha.
Manje nxa kuyikuthi abantu kababhadali irent ngalesi sikhathi bona abanini muzi ade bephila ngayo irent yona leyo bazayenzani
ngokuqondileyo lokho ukuthi khona ngisimchayela uhulumende ihlombe ngokubana lithuba lokuthi khona la etshengisa ukuthi khona uyanakanela abantu bangathwala inzima isizathu yikuthi phela abantu kabakho emsebenzini kuvaliwe lokho kuthiwa kabahlala ezindlini yikho ke olelodja kumbongela lodja kakufanane abantu labo bebengabhadali irenti ngenxa yesimo esikhona elizweni hayi kuqondile khonokho okwenziwe nguhulumende
ungamchayela ihlombe na uhulumende ngokuthatha isinqumo lesi asithetheyo njengendlela yokunakekela uzulu kumbe singathi indlela yokudinga amavoti phambilini kokhetho
ukuthi khona singathi thina lapha indlela yokuthi uhulumende udinga amavoti kambona ukuthi kungaba indlela enjalo ngesizathu sokuthi khona lapha nje sihlezi ngalonolu hlobo akusiwo isikhathi samavoti lesi lokhu kakwenziwa nguye nalohulumende kuphela walapha kwenziwa zinkokheli zonke amazwe wonke nje akhangelela ngabantu elizweni amazwe ona lawo asekwenzile lokhu ungahamba uyekhangela eRwanda uGagame wahambisa zona ngokwazi izimota zihamba zisiyangena ezindlini zabantu abantu benikwa konke okokudla kwakungasikho kudinga ivoti lokhuyana so ke sikubona thina lapha kuyinto eqondileyo nje engelani ukuthi khona kumbe kukhalelwa amavoti kumbe kukhalelwani kodwa ke into nje kuphele siyibona iqondile ukuthi khona abantu bethole usizo kuhulumende thina simchayela ihlombe izindlu silazo kodwa ngisoze ngikhangelele phela ukuthi ngiphile ngilodja isimo sesikhona kathesi lesi isimo singalunganga abantu kabahlala ezindlini ilodja lelo kalila mali yokuthi lingabhadala umnikazi wendlu kathesi gala ngoba uvele bahle zibonke basendlini khona lapho whether usekhaya khona le kumbe ungaphi umnini wendlu leyo kodwa okuqakathekileyo ukuthi uhulumende uthena hlalanini ezindlini so laphana kufanana lokuthi khona yena gala lutho azaluluza umnikazi wendlu ngakho ngazithatha umnikazi wendlu njengokuthi khona yena ngokwakhe akala lodja alalo yisikhathi sokumele ukuthi ephile ngakho lokho ekhangele khona lokuthi gala lodja ngoba ilodja likhona lona lelo alinakubhadala ngoba nakalikho emsebenzini kodwa ke abantu kabahlala ezindlini njengalokho okuthiwa nguhulumende uhulumende ulemizamo yakhe ayenzayo ukuze bona labo abantu abathiwa kabahlala ezindlini bethole ukuphila
umnumzana Maxim Kandla isakhamuzi sakobulawayo njalo walwa impi yenkululeko ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 Abanye babaphila ngokuthengisa ezitaladeni bathi bafisa ukuthi uhlelo lokuvalwa kwelizwe phezu kwegciwane le-coronavirus lugcine ngeviki ezayo ngoba sebelamba ezindlini. Isikhathi sohlelo lolu esabekwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa siphela ngomvulo kodwa ngempiko ayethule izolo uMnangagwa ulakho ukuluqhelisa. Lanxa abaphila ngokuthengisa besithi sebehlaselwe yindlala uhulumende uthi uphakathi kokwabela abaswelayo imali lokudla njalo uthi abaqhuba amabhizimusi amancane labo bazathola imadlana yokuwavuselela nxa ilizwe lingavulwa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni.
Umvulo bekulo ngxoxo kade ikhona emsakazweni omunye khonapha we-wireless elizweni lapho esibuze khona uminister uMavima ukuthi imali iphuma nini wasesithi yena imali iyaphuma inyanga nalingapheli imali yakhona yi 200 bond umelitholwe ngabantu ukuthi basizakale so ikoda namhlanje ngikhuluma kunje akula loyedwa othe seyitholile.
Alisoli ukuthi kungaba lobandlululo kumbe okunye.
Inkinga ekhona ukuthi abacacanga ngikuthi indlela abayisebenzise ukukhetha abantu yipi, so akula ongathi ibhalwe lapha nansiyana asikhangeleni ukuthi abantu abazuzileyo kumbe abazazuza bayaqondana bengithi lokho kubhalwe ukuthi indlela abakhethwa ngayo iyavuma into abathole imali kumbe bazayithola imali ukuthi bayithole. So kathesi inkinga esilaka ukuthi kasilakho kubhalwe khona ukuthi singathi hayi abantu abazathola imali kukhangele izinto lezi nangu soyitholile ende kuyatsho ukuthi hayi lowo muntu imali ademele ayithole. So khonokho kuba le kudala imibuzo yokuthi kuzaba kukhanyiswa ngendlela eqondeyo yini kuzaba lobandlululo. So kuze kube isikhathi sokuthi imali le ibuyembe kuyanini asikwazi, njengoba kuthiwa inyanga ingapheli mbe kusasa asikwazi. Kodwa-ke nxa sekuthe kwacaca khonapho-ke sesizathi kithi naye ngendlela esibona ngayo lapha kuhambe kubi, lapha kuhambe kanje, lapha kuhambe kuhle, nxa kuhambe kuhle.
Amalunga enhlanganiso yakho awuqhuba njani umsebenzi?
Khathesi sikhuluma kunje akuvaliwe ngxi akula bantu abasebenzayo abantu esisebenza laba kula abahamba emkambo ukuthi bayithengisa bathwele imali baphile. Sokuvaliwa kula muntu osemsebenzini nxa ngikhuluma nje kunje kusitsho ukuthi-ke kulobunzimanyana kakhulu ezindlini lapha abantu abaselamali ezokuthi bathenga ukudla. Ngokunjalo-ke kuyisifiso sethu sokuthi ngabe kuyaphakanyiswa mbijana abantu benelisa ukuthi bayehambe emsebenzini kumbe kube lamazopho okuthi abantu nxa besiye emkambo kuhamba inani elingaka nxa kusenzela ukuthi kwehliswe phela ukuminyana. Kodwa-ke ngesifiso sethu ngabe kuthiwa kuyavulwa ukuthi abantu bakwanise ukuthi basebenze ngenani eliphansi njalo futhi kulandela izinqumo zenezo ezibekiweyo zokuthi kwehliswe ukumemetheka kwamkhuhlane ezigqugquzelwa inhlanganiso yezempilakahle yomhlaba jikelele, i-World Health Organization. So kuyisifiso sethu ukuthi ngabe kuyavulwa mbijana abantu basebenze, at least kube ngconywana and babe bethola kunokuncane ukuthi bona bethengi ukudla, ngoba inkinga yokuthi abantu abazisebenzayo kabala mali ebayibekayo esingama-savings ukuthi benxa sokunje umuntu edobha ikhadi le-bank ahamba athi ngijhiye kidola kwami laphanamanani edobha isawuto le phakethe le lamatemba kathesi-ke akula akunjalo. So ngokubona kwethu ngakuthiwa kuyavulwa mbijana abantu basebenze kodwa bekhangelwa ukuthi balandele izinqumo zokuthi kwehliswe lo mkhuhlane. Impahla zokusebenzela sebesifisa ukuthi ngabe uhulumente nxa kuvulwa kunjalo akhuthaze ukuthi abantu bagqoke izinto zokuzivikela kumbe ngamamaski lawo abantu bevunyelwe bagqoke nala even okuzibazela okuzithungela. Siyawazi abantu abasebenzayo abaningi fele basebenza ngezandla abanye sibathungela amamaski ngomnakano othi nxa singazi abezempilakahle sinakana ukuthi angancedisa ukuthi avikele ukumetheka komkhuhlane lo nxa abantu bengabamba naleyo-ke imilayezelo yokuthi baziphathe njani nxa besebenza.
Umnumzana Michael Ndiweni yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7.
Umsakazo weVoice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Abagaya impuphu bathi ilogo isilela elizweni ngoba uhulumende uyehluleka ukubadingela umumbu owaneleyo. Ngokunjalo bathi sebezidingela umumbu phandle kwelizwe okusuke kubangele ukuthi bathengise impuphu ngentengo ephezulu engeneliswa ngabantu abanengi. Sixoxele omunye waba kulibhizimusi umnumzana Abednego Bebe.
Udubo luyazakala ke ukuthi hayi isivuno seZimbabwe esomumba sanga sibe sihle ngaleso sizathu wonke umumbu esiwutholayo uvela ngaphandle kwamanye amazwe ungakhohlwa ke ntuka ukuthi ilizwe leZimbabwe ngalilayo lokho kuthiwa ngama lines of credit lamazwe amaningi emhlabeni so ke ngezinye indlela nxa lingala line of credit into zonke kufanele bazithenge ngemali yangaphandle kwamazwe esithi ngezinye indlela eyicash so sokufanele ukuqale kudingakale ke icash ukuthi itholakale ibisi siyathenga lo mumbu so nani ke kulobunzima bokuthi ke icash ngathi imali yangaphandle kwamazwe itholakale ngobuningi bayo ukuthi ke umumbu ubuye ngobuningi bayo so yibo ke ubunzima obukhona elizweni engingabuchoka kathesi
ngezinye indlela impupu yomumbu eliyabe lisithengele wona phandle kwelizwe intengo lani libuya likhuphule
nga umbumbu uthenge ngaphandle kwelizwe ke ufanele ukuthi ke uthengise ngemali eza kwenza ukuthi ubisele imali leyo othenge ngayo at the same time ukwanise ukuthi uholise izisebenzi ubhadale lemfanele okufanele zibhadale nxa kuranwa i-business so ke ngezindlela akulula ke ukuthi leyo mpupu ibe impupu elentengo ephansi ngoba iyabe vele ithenge ngentengo ephezulu so nxa ivele ithenge ngempendulo ngentengo ephezulu layo izathengiswa ngentengo ephezulu asiqathanisikela la ekahulumende ngoba yikho ekahulumende ingatholakali lula ngenxa yokuthi ile ntengo efakwe nguhulumende ukuthi kufanele ingathengiswa ukudlula intengo enje kodwa ke leyo ntengo ayingeke ithi ngisiphiwa lokho esithi ukusustaina ibusiness ukuthi ayingeke ikhulise ibusiness ngoba iintengo eyabe kuthiwa alithengise ngeintengo enje kodwa ke uhulumende abesesithi ke hayi sizalibhadala ke imali yende eliyabe lehlise ngayo kodwa ke kuba nzimanyana ngoba eZimbabwe inflation yangkhona ingani iqanise kakhulu le mali yangkhona la nxa uhulumende eseyibhadala after kubo 3-4 months iyabe singaso mali elongcedo iyabe sidliwe inflation
udaba lukahulumende olokuthi lina njengabosomabhizimusi kumele lehlise intengo ubona lusebenza yini
nibona engani ukusebenza kwayo kuzaba into enzima ke tungabili ngoba kakulula ukuthi uhulumende aphonge uvuka sithi sevumelana laba amabhizinisi ukuthi behlise intengo ekwehliseni intengo yikho kuqala khona ukubona ukuthi zona izinto eziyabe zehlisiwe zizabe sezitholakala emkambo womnyama ngoba phela eZimbabwe okwakathesi izinto zonke esizithengisayo kwezamabhizinisi zivela ke ngaphandle kwamanye amazwe nxa zivela ngaphandle kuya ngokuthi ngithenge ngemalini khona ngaphandle ngakuthwala ngakufikisa lapha eZimbabwe ngemalini yikho okwenza ukuthi ke kube sokuphuma intengo lezo sizibonayo kodwa ke nxa sokuthiwa ke kuyakhontrolwa ke ama-price ngibonani kuzaba lohlupho olukhulu ngoba sikhuluma kunjenje lokhu kwaqala ukuthi kuyakhontrolwa i-price yempuphu sokubonakala impuphu ithengiswa emkambo wamnyama ngenxa yokuthi ke kwenziwa yikho khonokho ukuthi uhulumende ufuna izinto zithengiswe ngentengo ephansi kodwa zona ke izinto zangkhona zingatholakali lula
umnumzana Bednico Bebe ngusomabhizimusi ogaya impuphu kusenjalo impiko kahulumende yokuthi uvumelane labosomabhizimusi ukuthi behlise intengo yezinto iyayithandabuzwa ngabaningi ngoba kungela lutho osolwehlile abanye bathi inyathelo leli lilakho ukubangela ukusilela kwezinto elizweni sebuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi ulubona njani lolu daba
engathi akula kwethuso okukhulu njengalokho esikubonileyo ensukwini ezidlulileyo ukubana le ayiso price control as per a directive evela kuhulumende but kulokuvumelwana phakathi kwahulumende labayi babayenza ama-product singakhangela ukuthi ngezinye indlela kulokuyindlela kwe-social contract kokuvumelana ukuthi asimanejeni izinto ngale ndlela lakho sizakhangela ukuthi bona batholane nxa uhulumende sebevumelane nohulumende lakhonokho yinto esiyakhangela ukuthi siyibone kodwa osomabhizimusi abayibo bezitolo ngalokhu belokhu bethwele i-product abayithola ngeprize eyayisigwezwe ngama-wholesalers lama-manufacturers kunzima bona ukuthi behlise iprize ibuyele eprizini endala kungela ndlela yokuqondisa ukuthi kuyenziwa njani lokho
abaningi bathi besaba ukuthi inyathelo leli lingabangela ukusilela kwezinto ukubona njani
yikho wonke umuntu akwesabayo ngoba ngendlela izinto ezenzakala ngayo economics vele ngokwayo ayifuni ukungenelwa ngendlela enjalo kodwa kulokucabanga loba sithi kulokuhlela ongani kulokuhlakanipha ngoba kuyisivumelwano phakathi kwama manufacturers lo ma retailers lo hulumend ukuthi asehlisene ama price asiko esikujale kuleyo lokana bese sikubona esikhathini esidlule ukuthi uhulumend yena ngkwakhe uyazikhathuletela athi price le kufuze ibe yilokho obe sokusenza ukuthi ungathengisa ngaleyo price wena wothenga enye iprice uyarana a serious loss obe sokusenza kube ngcono ukuthi ubusiness athathe izinto azigibe ema shelfini azifake emkotweni athengise ngeprice engcono ngoba lapho esezikhona zasezikukontrolwa kodwa ngendlela abaqoqe ngayo bengakwanisa ukulungisa indlela yokuthi kwenzakalani kuleso stock esade sesithengiwe njalo istock esehlisa amaprice siqalisela ngapho kusiyafika nini njalo ukwehlisena amaprice lokho kuyisikhathi esinganani kwehlisiwe nxa si price monitoring le khona nge 1 month nge 2 months nge 2 weeks kufuze kucace izinto ezinganazicacanga lezo okwenza kube nzima ukuthi loba umuntu ongumnike osabhizimusi akugcwalisise ngokugijima ngoba ungayehlisa kusasa umombethela misiphelile wona kube sokungodliwe yiko ongani kule phutha elikhulu ngalesi sikhathi
umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende sexwayise izikolo ezizimeleyo ezibikwa zisithi abafundi kumele bebhadale ifizi yethemu yesibili lanxa izikolo zingakavulwa ukuthi kumele zitshiyanela lumkhuba. Iphephandaba linye lithi njalo indawo zempilakahle ezinengi eHarare lakoBulawayo seziqalisile ukuhlola uzulu umkhuhlane we-coronavirus. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani, mina nguhlaleleni komadlambuzi. Lesikhalazo somkhuhlane lo osifikeleyo ukuthi umkhuhlane lo ufike ngesikhathi esibi kungela lutho olutholakala emasimini. Akula lutho ludliwayo indlala hayi izazwa sibili izidumbu zabantu labantwana basegangeni abavalela amaboda ngapha bengalakudla bengalandi kodwa lo bengavulela amaboda phela babuye emakhaya abo
salibonani basakazi bestudio 7 igama lami ngusiphetheni Mpofu ngiseFrancis Town ngithanda ukulibonga ngomsebenzi eliwenzayo emhlabeni wonke jikelele lisazisa lokwenzakala kithi eZimbabwe ngithi inkosi ilibusise
ngibasakazi be-studio 7 salibona njani thina ngapha bakithi sihlushwa yinethiwekhi inethiwekhi i-inthanethi inethiwekhi iyayala vele ama-nethiwekhi nje wonke ayala ngapha so sile problem noma sile zinto ezibalulekile singathi siyazifaka hayi siyahlala efonini nje ubonile kungakathi ke asikwazi ukuthi singenze njani kodwa ke silesikhalo nje uhulumeni ukuthi abazame ukusithumela abantu abaziyo ngalo mkhuhlane we-corona bakithi okuyokwaziswa abantu kabanzi ngoba siyananzelela ukuthi ungathi uyamemetheka lo mkhuhlane okhulumayo ngusikoti Mpofu endaweni yasekwenini underplant yabonga
salibonani balaleli abasakazi baka studio 7 ngizolami ngivusa umuzi Dincube ngiqhamuka eSholotsho okwamanje ngisejoba ngizwa ubuhlungu nge-lockdown le sike yenzakala elizweni leZimbabwe ngizwa ubuhlungu kakhulu abantu abaningi sebelahlekelwe izimfundo zabo abantwana sebelahlekelwe izikolo nami ngikhuluma nginje bengenza i-attachment yami eSholotsho district hospital nursing assistant from Ocean Bed Foundation Trust training okwamanje simisiwe ngendaba yokushota ama-protective clothes ama-mask izinto ezingavikela i-coronavirus ngilusizi ngabantu abaningi
Okwamanje ngisemaphandleni siyashupheka ngapha endlala yasibulala. Amanzi asila. Sinathe madama secritcha asecritcha sokuludaka. Maye ngafika leli gcikwane lapha kithi. Yatshala isipucuze sonke nje ngeone day. Umgodi uyi-1 phakathi kwamalayini angu-4. Uyi-1 umgodi lapho esithola khona amanzi aklini. Siyavukela ebusuku phezu komqando ongaka naphezu kwekorona engaka. Sisiyagotshoza. No social distance, no protective clothes. Indaba esizayithina leyo sikotshoza nje konapho. Siyagotshoza sikotshoze. Iphele enye igroup, ulandele enye igroup. Ugodolo leyana uyabe ungakwazi ukuthi umuntu olubambileyo lokukotshoza lulani.
Salvanani ebalaleli beStudio 7 labasakazi. Lono okhulumayo uGift Sondoko umfo kaNdlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambo ngaphansi kwenduna uGambo. Ngikhothama kuso isilo ubulelani kalobhengula kaKhumalo. Right, basakazi, ngile nkinga la. Sezwa laphana uRamaphosa esengeza i-lockdown eqala nje i-lockdown ethi 3 weeks. Sabona lo president umnanga kwa esithi 3 weeks. Sabona uRamaphosa esithi kona kuza kuba le extension ye-lockdown uzafaka 2 weeks more. Sabona lo mnanga kwa engezeleli 2 weeks. Izolo sibone uRamaphosa esithi uza pha abantu bakhe i-500 billion yozabhekana le coronavirus yamaranda. Wathi abantu abangasebenziyo bazathola o-350, labathola ama-social grants bazathola ama-300, 250 labogogo labakhubazekileyo. Njengoba upresident wethu ehlale elungisela konke okukhulunywa nguRamaphosa, akalungisele phela la etshela abantu ukuthi abantu bakho uzabayenzelani. I'm very disappointed ngopresident wethu ukuthi kuthiwa ijetha yakhe i-expensive ngesivili ngokudula kubaholi be-Africa udlula ngoyeMorocco. Even uRamaphosa oyibillionaire ngizwe bethi ijetha yakhe ingunumber 9 ekananga kwangunumber 2. So sizama ukuthi upresident wethu akadonate la isibone. Angithi ule mali njengoba le jetha yesibili edolayo akadonate. So thina sikulindele ukuthi njengoba ehlale elungisele okukhunywa uRamaphosa akalungisele isibone yena uyenzelana abantu bakhe. Ngiyabonga ngokuhlala lapha eThembise God.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kwele South Africa selikhwelile laya kwabalikhulu lantathu kuthi asebebanjwe umkhuhlane lo sebezinkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu edlula amathathu 5,350. Ilitshe elawela enkangala yeSahara livela enyangeni elilesisindo samakhilogramu alitshumi lantathu likhangelelwe ukuthengiswa namuhla kwele Bhilithane ngemali engange-$2.49 million. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uhulumende waleli lizwe uthi kule philisi aselizamile elikhanya lithembisa ukuthi lingelapha umkhuhlane we-coronavirus. Okhokhela imizamo yokulwisana lalomkhuhlane uDokotela Anthony Fauci uthi iphilisi le-remdesivir lehlisa isikhathi umuntu ole-coronavirus aphola ngaso. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane lo eMelika lona selikhwelile laya ku-61,000. Izo lokuphela kufe abantu abazinkulungwane ezedlula ezimbili. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangama-40. Umongameli Emmerson Mnangagwa sesayine umthetho onqabela ukuxotshwa kwabantu abehluleka ukubhadala irenti ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.